sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngolambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 21 kuNcwabakazi 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu abanengi abazange batholiswa ukudla, abantu abanengi bebelokhe beqhubeka belamba, lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihethezana.
Lanxa uhulumende esithi uzesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo ukudla, abantu abanengi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lokuqala.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwayo. Sifisa ukuthi aluba bakuthi basigebhele isibhorane oro basifakele lobojojo ngoba kulezi insuku njengobana kuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nana senze izingadi.
Bakhala ngendlala lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Umeya lezinye iziphathamandla zamadolobho zifundiswa okuphathelane leZimbabwe esikolo sePetitopo School of Ideology esasungulwa libandla leZANU PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalandibayo ukudla, abantu abaningi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lokuqala, njalo bathi kumele uhulumende abele umuntu wonke ukudla ngoba balutshwani abantu abangahlaselwanga indlala lonyaka. Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Jenpen Muswere wazise izolo ukuthi phansi kohlelo olutsha oluqale kulinyanga uhulumende uzaphathisa abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.2 million ngokudla. Phansi kwehlandla lokuqala uhulumende uphathise inani elifanayo. Uhulumende uthi abantu abadinga usizo lokudla eZimbabwe yonke bayizigidi ezisitshiyagalolunye 9 million, njalo kufunakala amabhiliyoni amathathu amadola emelika 3.3 billion dollars ukudingela abantu laba ukudla. Untukameli Nkomo weStudio 7 uxoxwe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni enyakatho yemandebeleni ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Abantu abanengi babengatholi ukudla, abazange batholiswa ukudla. Abantu abanengi bebelokhe beqhubeka belamba, lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihethezana. Ufumane ukuthi abantu abafika imizi efika emithathu emine yabelana isaka elilodwa le 50 kg, okugcina sokusenza ukuthi umuzi ngamuzi kwesinye isikhathi uthole amagalana amabili kumbe ongaphansi kwalokho. Khonapho besiya kufika abantu abahlanu kusiya kwabayisithupha emulini, fumana ukuthi umulinye ilabantu abahlanu kusiya kwayisithupha kodwa behole ihethezana lamagalana amabili. Kungakho angeke sathi ukuthi empeleni sibili kuhlandla lokuqala lolu hulumende akhuluma ngakho ubatholisile abantu ukudla. Bona abade bethola ihethezana bebalutshwana, iningi labantu kalizange lenelise ukuthi lithole ukudla, njalo lukho liqhubeka ligalula phakathi kwendlala.
Njengoba uhulumende sungula ihlandla elitsha lokwabela abantu abalambayo ukudla, kuyini ongamxwayisa khona?
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka, abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiya kwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo esingathi ngama-feeding programs.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngwenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lontukameni komo we-Studio 7 eselubhane. Silokhu sikudaba olufanayo. Izakhamizi zesiqintini se-Insuza eMathoreni North zikhala ngenhlupho ezihlangana lazo esigabeni lesi ezigoqela ukuswelakala kwamanzi, indlala, imigwaqo efileyo lokunye. Uyezwa Jesus Banda owethekelele esigabeni lesi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo. Isomiso sidalwe isikhuthumeni se-El Nino senze imifula namadamu kwakwamaqhaka kulindawo kwatsheza kwemizi lezifuyo zingela manzi okunatha. Ugogo Mazikhali ukhala ngamanzi ezifuyo.
Inhlupho esilalo esigabeni sethu lapha kakhulu kakhulu ngamanzi enkomo. Inkomo zilamanzi, sikhalela idamu.
Amanzi kaMazikhali yagcizelwa ngumnumzana Nicholas Banda othi abantu sebenatha lenkomo kusikojo esisodwa esiku Ward 11 Village 2A.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwala. Sifisa ukuthi aluba singathola nje bakuthi basigebhela isibhorane oro basifakele lobo jojo, ngoba kulezi nsuku njengoba nakuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nana senze izingadi.
Usobhuka Ward 11 Village 2A umnumzana Luta Juma uthi ezinye zakhamizi zakulendawo yakhe azilindi uhulumende ukuthi azincedise ziyazigebhela imigodi yamanzi.
Bazenzela osokuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo ahlala dama, izibrands yafa abancedisayo. Siyabona ngani basibhuka singcono sasijayela imali.
Anxa isigaba sensuza silabantu abaningi okwamagama abokuza abahlaliswa kutsha kule ndawo. Akula sibhedlela, kule klinika eyodwa kuphela. Imbembezi kliniki okubikwa ukuthi ayila mithi.
Siyagula khonapha singogogo sena. No pills, iliphi lamathambo ele BP, imali yangkhona vele phezulu. ABP kuqala kwakungcono lele limhlophe lati khona. Kathesa kusela behamba yephendwe kababhalela kuphela. Kuthiwa yani drobheni wedini. So imali asilayo. Thina siyalamba, vele siyalamba. Ukulamba siyalamba, siyaquca khonapha ngendlala.
Umnumzana Paul Ngwenya layo uthi akula ambulance yokuthwala izigulane.
Ethini yakwampani into esingayo siyakhalazi kakhulu ngangayo. I-ambulance. Asilayo i-ambulance yokuthi umuntu sekula kakubi.
Abantwana bahamba umango omude besiya esikolo kulindawo. Ukanti udubo oluzisa abantu ubuhlungu emathebeleni yonke jikelele ngoba abalisi abangakhulumi ulimi labantwana abafundisa ezikolweni zemfundo ephansi e-primary. Unkosikazi Olimoyo uthi kumdabulisa inhliziyo yokwenzakala ensuza.
Sikhala kakhulu ngokunanzelela ubukhatshana besikolo ikakhulu abantwana abancane i-ECD. ECD ilevel ka-ECD ukuthi ifundiswe ngumisi wesishoneni lapha sikhulumisa iNdebele ikakhulu.
I-Studio 7 ethekelele njalo ukuholiswa khona abantu ukudla nguhulumende Ensuza Business Center. Unkosikazi Fidelia Nyoni layo uholile ukudla.
Siyahola lo nyaka, hhayi izulu alinanga, indlala kuphela. Asivunanga lutho, asithelanga lutho emasimini. Siyayibonga sibili uhulumende ngoba isisincedisile sibili ngokudla. Akuzange kukhethe, abanye babengabhalisanga, babengekho mhlazana kubhaliswa. Bebuya bezoholisa labana bokuqala, bakhuluma bathi abanye ababhalisa bangabhalisanga. Wabhalisa wonke umuntu, iphande wonke umuntu ayikhethe.
Usobhuku George Nube oloba amagama abantu okumele bancediswe ngokudla uthi kakhethi muntu.
Bazenzela osokuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo ahlala dama, izibrands yafa abancedisayo. Siyabona ngani basibhuka singcono sasijayela imali asesigebisanela.
Umphathi ntambo wesabelo seMathoreni North njalo engumeli ukwala indawo edalela ephalamende umnumzana Richard Moyo uthi wonke umuntu obhekane nendlala kusabelo sakhe uyathola ukudla njengesithembiso sikamongameli Emmerson Mnangagwa.
U-President wapromisa ukuthi eZimbabwe akula muntu ozalamba, kungakhethelakalanga ukuthi ungayiphi iphathi, unguphi umhlobo. And eMathoreni North ukudla sekuqalisa sekufikile, sesibanikile abantu okwe 3 months up to March next year. Ama-admin district wonke angu-7 eMathoreni North ukudla sekufikile.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingama-2 esithupha 61 million ababhekane nendlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezili-10 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Ngiyimele Studio 7 ngisensuza, igama lami ngeza Jesus Banda.
Abalwela amalungelo ezisebenzi abalithumi lasithupha abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe namhla batholakale bengelacala ngemva kweminyaka emibili kuthiwa batshengisela besola iholo labo njalo bekhalaza ukubhadalwa ngedola leMelika. Ngakwelinye icele umnumzana Lucas Slavia we-Czech Republic wabotshwa ekuqaleni kwayenale inyanga esethuza icala lokwethula imibiko yamanga la ukhululwe namhla emaswe inkomo. Kodwa umnumzana Jacob Ngaribhume webandla leTransform Zimbabwe loBishop Kevin Konde bazaqhubeka bevalelwe ngoba umantshi esithi uzanqumango lesihlanu ukuthi bengakhululwa na ngemali yesibambiso sebheyili. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuzenjalo ilunga lebandla leCCC umnumzana Swizan Chiworotsa othi laye waphosa wabotshwa utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhathazekile ngamalunga abo alokhu evalelwe akugqela ukansela Bruce Melly Moyo wenkulumane kobulawayo.
UBruce isizathu sokumbopha vele bona nxa bekhuluma bathi ubezama ukuthi kube lodlame ezweni. Lami ngibeke bayambangenza njalo kwathiwa you are influencing public violence njani njani. Kwabhala amaphepha mina kuvele ngingazidepthi lutho ngalelo cacho. Umbona yiyo esibizakala kathesi Bruce Melly ngoba bebevele behambela abantu ezindlini bedinga abantu abaningi baswelakala. Amapholisa bedinga abantu bekhona abelokhu bebhoda ngaphandle kwendlu yami bezama ukuthi kuhamba njani. Bafike endlini kawayengu-organizer Thembiso Mahlo bafika koShoko bafika ba-dry bafika kwabanye amalibona labanye abahlanu edolobheni vele aphana vele kuyisiphithiphithi kungamapholisa lamasosha la amapholisa asebenza nsida bedinga abantu. Sitshibani ukuthi vele lokuhamba esitaladeni bekuyinto ethusayo ngaleso sikhathi.
Yena uKhansila Moyo lokho ebengaboni yini abafuna ukuyambona lokumnika ukudla.
Behle bekhuluma ukuthi abe-security bayalile bathi abantu abakuthi bevakatshe bebone labo ababebotshiwe. Kenge ngabotshwa bayohlala amalanga adluliviki sebelwe singela okokudla abantu bengavunyelwa ukuthi besivakatshe. Njalo kusaziwa ukuthi ungahamba e-court akula bay ngase ngaphuma mina sokuthi i-prosecution iya withdraw i-case. Into le yaqala ngesikhathi sabo lookout odabengwa umnanga kwa-MU State Security Minister ukuthi abantu bahlala 4 years bengelacala. Sathi kumbi bathi nabanye sazivele sesimakile sekwazi ukuthi umuntu lo ulenhliziyo elukhuni. Namhlanje nguye osedihloko kahulumeni and abantu sebebotha yona leyane istayila yezaphu yona leyane yinto esiyenzakayo. Ukuthi umnangagwa ngesikhathi sabo lookout muye wahamba udabengo wasitshela ngesikhathi se-convention yezaphu wathi umnangagwa wamlanda ejele wathi nxa ufuna uphuma ejele buyujoyina izayo.
Lo ngumnumzana Swizan Chiworotsa ilunga lebandla le-CCC wexoxa econgweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo. Isikolo esifundisa imbali yelizwe lokunye ukuthiwa kubulala ingqondo zabantu esehebhetshitepo School of Ideology namhla sifundisa abaphathi bamadolobho okumayelana lentuthuko lempi yenkululeko lokunye. Isikolo lesi esasungulwa libandla leZanu PF sivame ukufundisa inhlelo zabatsha ukuthiwa bakahlameza uZulu. Abanye abakubandla leCCC abagoqela umeya weHarare umnumzana Jacob Mapume basemhlanganweni lo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Collins Jason Bajila omele isigaba seemakhandeni loveve edala lepharlamente ekubandla leCCC.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi kunhlelo zokuthi kufundiswa abantu kumbe kuxoxwa ngezombuso, kuxoxwa ngezokuphatha kuhle izigaba bese kuthiwa kuzafundiswa izinto ze-School of Ideology. Esikubona kufanele yikuthi amameya athi nxa engaba kuyena leyo ndawo ngesikhathi sokufundiswa izinto ze-School of Ideology bazisuse kuleyo ndawo bengabi phakathi. Kodwa kungxoxo eziningi eziyabe zimayelana lokwakha ilizwe kusetshenzelwana ndawonye babe khona bese besuka ngesikhathi sokusenziwa izinto ze-School of Ideology. Ngoba izinto ze-School of Ideology ayisizo zikahulumende ngezebandla iZanu PF.
Kodwa bakhona yini abahambileyo abakubandla le-CCC?
Okwakhathesi asikatholi umbiko wokuthi bakhona yini asebehambile kumbe kabakho. Kodwa esikwaziyo yikuthi bazathi nxa bengaba kuyena leyo ndawo ngesikhathi sokufundwa izinto ze-School of Ideology bazaphuma. Lokho yikho esesikuzwile ngoba i-program leyi isilezinsukwana iboda yikho sithe saxoxisana labanye abangamameya ukuthi bahamba njani nxa kunjalo esikutholileyo yikuthi sivumelwano yikuthi nxa sokufundiswa izinto zeschool of ideology bazaphuma.
Lo ngumnumzana Collins Jason Bhadila omele isigaba se-Emakhandeni Luveve edala lephalamende ekubandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Billy Vigawule webandla le-ZANU-PF.
Ichitebo School of Ideology liyana ayilo ilakhulu kuyabe kusenzelwa abebandla le-ZANU-PF besenzelwa ukuthi balolongwe bengakhohlwa lapho abantu abavela khona ukuthi lizwe leli lalwelwa kuze litholakale kwahanjwa amaqhawela amaqhawekazi alele emathuneni angaziwayo ukuthi lizwe leli likhululeke. Lalokhu kwalelwayo yonke into njena liyana enjala abantu bamele bayifundiswe mayelo ngokuqondana nelizwe labo.
Yebo bagawule kwenye ngazani-ke abaphikisayo labo babanjwa ngamandla ukuthi bangene kuhlelo lolu, ubona njani khonokho?
Abanye labo bengazikhethela bona ukuthi bazihambele nxa bethanda ukuthi bahambe abavalelwa. Kulilungelo labo, hayi ababanjwa ngamandla ngoba kulilungelo labo, kodwa abantu bengacelwa nje ukuthi engxe mhlawumbe bayefika bayakuzwa ukuthi isikolo leso sibafundisayo.
Ngumnumzana Philip Gawule, ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kubikwa uba umeya wakobulawayo umnumzana David Coltart kahambanga esikolo lesi namuhla. Singasizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Lelo buthwana seliqalile ukuhlola abantu abangena kulelo lizwe umkhuhlane wempunza yepox omemetheka emhlabeni wonke jikelele, njalo subulele abantu abedlula amakhulu amane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uselubhekise eMelika kulandela ukuqhuba kwakhe imihlangano embalwa labazama ukuba kube lokukhulumisana umlota phakathi kwele-Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Weziphathelane le-Melika.
Owayengumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama lomkakhe uMichelle Obama bathi umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris uzalahla phansi umnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ababili laba bethule lokho emhlanganweni we-Democratic National Convention oqhubekela phambili eChicago. U-Obama uthele Melika lifuna ukuba lohulumende kaZulu hatshi okantando kayiphikiswa.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris.
Elemelika selilungiselele isahluko esitsha, imbali entsha. Selilungiselele ukuthi uKamala Harris abe ngumongameli. UKamala kasoze akhangele indubo zakhe njengoTrump uzabhekana nendubo zenu. Njengomongameli akasoze asebenzele abebandla lake kuphela, kodwa uzasebenzela iMelika yonke ungumkhokheli oqotho.
Ekhuluma emhlanganweni lo unkosikazi Obama okhulume okukhalise abanye abalandeli bebandla le-Democratic Party uthe umuntu wonke kumele akhankasele ukuba unkosikazi Harris anqobe kukhetho oluzayo.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will let someone like Kamala.
Ngeke siqede isikhathi sisidla ingqondo ngokuthi ilizwe lizakhetha umkhokheli onjengoKamala na. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi akhethwe.
Okwamanje abakubandlaleli bavumelene ukuba uHarris kumele abamele kukhetho oluzayo. Unkosikazi Harris usemelele ukwamukela okwethulwele ibandlaleli ukuba ancintise kukhetho oluzayo, ukhangelele ukuba uzakwenza lokhu ngolwesine. Umnumzana Tim Walz ozancintisa kukhetho lolu esekela unkosikazi Harris ukhangelele ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni ne-DNC namuhla ntambama lapha eMelika emadabukakusa kwele Zimbabwe. Kucele lebandla leRepublican Party umnumzana Trump uqhubekela phambili ekhankasela ukhetho oluzayo utshele abantu ukuba uzanqoba uHarris kukhetho oluzayo. Ekhuluma esemkhankasweni eMichigan, umnumzana Trump wethembisa ukuthi uzakwenza ukuba iMelika ibe yindawo evikelekileyo. EleMelika lizaqhuba ukhetho lokudinga umongameli ngolwezi kulabanye abathi zindala zombili njengoba kungakaveli sobala ukuba ngubani ozanqoba phakathi kukaTrump lo Harris. Ucwaningo luveza ukuthi akukacaci ukuthi ngubani ozanqoba laloba uHarris ekhokhela ngama points ambalwa. Ngimele iStudio 7 ngise Virginia ngingutabo kancube.
Kwezibhatalane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngesikhathi abesifazana kwele South Africa begqiba inhlelo zokuthakazelela inyanga yabesifazana ikancwabakazi, abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli bathi inhlupho abahlangana lazo sezizinengi okokuthi sebephila ngomusa wenkosi. UThuso Khumalo usibhala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane laba abasebenza njalo abahlala kwele South Africa bathi kubo izililo zodwa ngesikhathi kuthakazelelwa inyanga yabomama. Owesifazane weZimbabwe unkosazana Pamela Ncube uthi sebephila njengabomama bona bulawe indawo zonke.
Njali bonke asoba lapha asiko safe at all. Uhamba estradeni uthathe telefoni uhamba sudujuliwe this lokho lalokho so vele kuthi too much. Kugcwele ngapha nangapha, hayi asikwazi lokuthi siphephela nga lakhona le sizothi hayi sokuhlukunyiswa. So hayi angazi uNkulunkulu nguye osongangene.
Ele South Africa lethula inyanga kancwabakazi njengenyanga yabomama. Unkosikazi Sithandile Dliwayo uthi nani lezehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabomama sekusenza bahambe bethithibele.
Eyi kubuhlungu kakhulu yazi, kakhulukazi thina esivela amantombazana kubuhlungu kakhulu ngoba noma uhleli nje noma umntana wakho uthi uyamthuma uthi kahambe esitolo kubuhlungu, noma ephenduka nje uyathandaza kuNkulunkulu uthi ngiyabonga ufike ephephile ngoba manje akusalunganga. Uyahlangana lo muntu wesilisa amnikeze into 2 rand amtshela ukuthi umalume woza mayifika ngale yamdlengula umntwana.
Baningi njalo asebeze bangena emsebenzini wokuthengisa ucansi ngenxa yobunzima bempilo lokusilela kwemsebenzi. Unkosazana Langelihle Sibanda uthi baphakathi kwetshe lembokodo.
Siyacela kuhulumende bothi weSouth Africa laseZimbabwe ukuthi ngaba singenelela singabafazi sikwazi ukuphepha, sikwazi noma sihambe esidaradeni sibe free ungabi nokusaba. Nabo babesihlala nabezindlini ngabangaphenduka izilwane kodwa babe yibo ama-protectors.
Omunye wesifazana waseZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama uthi lamabhizimusi abawazamayo ayabhidlika ngoba bengelalo uxhaso kwezamakhono lezimali.
Ngiphila ngokuthengisa amaveji emgwaqweni. Hheyi, esihlangabezana lakho kulezi nsuku kunzima bakithi, kunzima. Lezi nsuku iwamafezi pholisa ma usathi uthi uyafaka istafu sakho phansi usithi uyathengisa namba sebefile, somele ukuthi kuchithekele phansi ukuze ukudobhe kwanzima. Plus yokuthenga these days abantu kabathengi angazi ukuthi kwenzakalani, istafu siyabola sigcine sesichitha kusiyalahla.
Unkosazana Victor Mathuthu umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo besifazane uthi omama sekufuze basukume basebenzise inhlelo ze-internet ukukhangisa amabhizinisi abo njengoba sebelahliwe njengomhlambi kazelusile.
Asike nisikhangeleni la mathuba akhona esingenza ngawo amabhizinisi ekhaya. Ma zikhona intuba zokungena ukuthi sifinyelele ukuthi sifike lasekhaya senze amabhizinisi siwenze lasekhaya singene lasemabhizinisini ekhaya. Phela impilo yethu ayipheleli lapha njengabomama.
Kodwa kumphathi intambo obona ngokuhlelwa kwezidingo zomphakathi ehofisini kamongameli unkosikazi Maropene Ramakgopa uthi kufanele abeZimbabwe laba badinga amaphepha aqondileyo ukuze uhulumende abagoqele enhlelweni zezidingo zempilo.
I think documenting people becomes important, and not only for migration purposes,
because lokhu kuzenza sazi ukuthi ungubani njalo zidingo bani olazo ukuze sihlele kahle ukukupha zona.
And where they are so that we can then now speak to how we actually do things better.
Kodwa abesifazane laba bathi njengoba kutholakala kwamaphepha la kulukhuni okwempi yengidi lelahle sekusezandleni zikamvela inqanga ukusho ukuthi ziyowelaphi induku lobhaxako. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithulela yona ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 ndawo zonke nabalaleli. Siyazizwa izikhulumeli zeZANU-PF zithi iZimbabwe imigwaqo yalungiswa. Thina imigwaqo yakithi enkayi ifile kakhulu. Kodwa bakhona abantu abayivotele iZANU-PF and bayikhulumela bona beZANU-PF basho ukuthi hayi bayenza kahle. Thina intuthuko siyibona sazi oyikhona ngale Harare kuphela.
Ngibongile, ngibonge kakhulu. Ngizwe isicelo sami sichazwe emoyeni ukuthi hayi ngithe ngiyacela ukuthi mina ngingumlaleli kuStudio 7 yikho engikuzwileyo. Kodwa ama-audio ami engiye ngiwarekhode angaze ngiwezwe. Mina ngile sicelo sikanje ngihlala khonapha ku-ward 11 emgosi. Indlela okwenzakala ngayo i-ward not village, i-ward ithwele abantu engingazeke mbabone. Kathesi emalangeni yona lawa bayaqala abantu kulwa bebangimizi yona le eyafakwayo emisha. Baphoselana inyoka iphila. Abanye bathi ngabantu bezanu abathi kufa kwabantu. Abanye abantu bezanu labathi hayi ngamasebhokwaswakela abantu. Angazi ukuthi nxa sesingakuzwa kunjalo oselelungelo lokukuqakunula ngubani. Phakathi kwamasebhuku labantu bezanu oqakunula into le ngubani ngaphandle uhulumende. Angenele nguhulumende ngwengqungquthela kibo bonke laba bantu bobabili. KuZANU-PF i-ruling party yebandleli busayo. Abasebhuku bangaphansi kukahulumende webandleli busayo. Uhulumende kaze xakunta umonakalo lokhu usanda lapha shu iqiniso lihle umonakalo uyanda. Ngendlela okuganyulwa ngakhona izihlahla, ngendlela okuvalwa ngakhona izindlela. Izindlela zisekho esasihamba ngazo. Izihlahla esasizibotshelwa thina. Ongathi uyafika lakathesi ubona ukuthi silamafayindi, amaphepha amafayindi ezihlahla esasitshelwe kwathiwa izihlahla ungasigamula iforest yakubopha, i-ema la ungagebha lapha lalapha iyakubopha. Kodwa kathesi phela kusukwenzakale mo ukuthi osezalamula ngubani. Sesicela olelungelo lokulamula nxa kungu-DA kazolamula, nxa kungu-MP kazolamula.
Studio 7 linjani basakazi? Siyaphika sikhuluma loSafenda Dobe Mango District kokhemya isigodi. Ngithi angimboze kumphakazi wonke jikelele owafelwa ukuthi uma kuthiwa hambani kuma-hearing liyokhuluma, umbuzo wami ukuthi likhuluma nobani bengekho ababulali, likhuluma nobani bengekho ababulali. Angithi uma usakhuluma usukhuluma lo muntu wakho ohlukuluzayo onguye wakho obulalayo lixolelana. Manje lina-ke bantu basesintwini ngiyalibuza ukuthi njengoba lihamba lisakhuluma lezinduna, izinduna yizo yini ezathi abantu bebulawe? Ziyakwazi ukuthi abantu babebulawelani yini? Ma kunjalo izinduna phela zisitshele ukuthi khona yini le esayisiyibulawela. Siyabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Abafuna ukuthi bangene-ke besithumezele kunombolo ethi 1+1 202 465 0318. Ulaptop namhlanje ingakhohlwa kuhlelo lwethu lobadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabantu bokuza kwele South Africa lakwele Botswana. Hayi ke singakehlukani izihlobo zethu, sike sikhangele ezinye zezihloko zendaba bezikhokhela. Nanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo ukudla, abantu abaningi badika bazange bethole lutho kuhlandla lokuqala. Bakhala ngendlala esabekayo lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Njalo namhla-ke umeya bakuhlelo lwe-Herbert Sitembu School of Biology. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olubalisa ngenjabulo kumthembu osithembayo uKip Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.